ngile problem yokuthi bona upresident ufake abantu abayi 24 ukuthi bemelileke. Mbona ngani ngabantu abaningi kakhulu labo ukuthi bangabuya lombono wethu. Uzacabanga ukuthi ngomnyaka ophelileyo upresident ibe lama advisors amabili, uChris Mtshwangwa akade engu advisor bese kusiba lo babo kade kuthiwa uprofessor Cleaver Nyathi okade ma-advisor ngento ze-national healing day reconciliation. Akuzange kwacaca ukuthi kuyini abakwenzileyo ngoba sabona ukuthi i-national healing ayiyanga ndawo. So okutshengisa ukuthi kwakulenkinga mhlawumbe ukuthi i-president elalele abantu bonaka. So abantu abayi 24 ithuba lokuthi sibehlale phansi le-president bekukhulume ngento ezwakala njengala ama-terms of reference laphana bathi khona amadoda lazo abehlangana le-president kotali meaning is just once in every 4 months. So already kulabantu abaningi abaxokozelayo abaseduze kwa-president khona phana kule cabinet, kulabantu abasekugovernment asebekuzanu kule politic bureau kulanilani. So ayibaboni mina besenza imisebenzi ecacayo.
Nxa kodwa ubakhangele bona labo abakhethiweyo ungathini ngabo? Ngabantu abangenelisa na ukuthi bavuselele umnotho welizwe?
No, abaningi babantu laba ngabantu abangosomabhizinisi abarana amakhampani amakhulu osinkilinyeza labekwisisa moyo. Ngabantu abazwisisayo ngezomkhono nyelezi ukuthi banganikwa ithuba bangenza into ezwakalayo. But okumele kunanzela ukuthi kule cabinet eyiyo eqondisa upresident bese kusiba le-politics eyiyo isikhathi esiningi esintu okwenziwayo kwenziwe ngendlela izami efuna ngayo. So bona sebesiba phakathi khona phana ukuthi angazi ukuthi upresident uzalalela bani. Whether into abazikhuluma izamele ziye ecabinet ziyaphruva bese bezenza bona. So ye ngamadoda asile alohlonze angamasomabhizimusi kodwa amboni ukuthi bazakuthola i-chance yokuthi abakukhulumayo kwi-implement.
Kodwa sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethiweyo asebesithi bona abafuni. Ubona ungani bakhona yini abanye abazakwenza njalo?
Ngiyabona incwadi lapha kade ebulenjini kule mfundiso omunye laye othe yena uyabonga ukuthi ukhethiwe kodwa ngeke yenelise ukuthi engene kwikomiti leyo. So kimi kwasesiba isimanga ukuthi why would upresident kumbe umuntu asebenza labo be-announce abememezele abantu asebekhethiwe kumabonakude bemsakazweni bengakhulumanga nabantu bakhona kuqala, bababuze ukuthi bafuna yini ngoba sekutshengisa ukuthi abaningi bangaloku besala kuzagcina-ke sekuyanyisa yena upresident ukuthi why zithi abantu abafuni ukuthi besebenze laye kumbe yindaba bele eqambe abantu engazange wakhuluma labo.